So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhla ziku 5 ngcwabakazi 2020 uChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba kulo wesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we COVID-19. Ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathi intambo wezempilakahle kudala inkulumo.
Into esiqala ukuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo.
Abaphathi intambo beSADC bayahlangana lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-Organ Troika, kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo abazihlaziyayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulo wesilisa oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 owakobulawayo obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha lubike njalo ukuthi inani labalegcikwane le-coronavirus selikhuphuke layedlula inkulungwane ezine lamachumi amabili lanye 4,221. Leli nani likhwele ngemva kokuba kuhlolwe abantu abedlula inkulungwane eyodwa 1,080. Asebebhubhile ilizwe lonke sebengamachumi ayithoba minwembili lanye 81. Ibandla le-MDC Alliance selisole umongameli Emmerson Mnangagwa ngokunika umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga isikhundla sesibili esokuba ngumphathintambo wezempilakahle. Leli bandla lithi isisekelo sombuso asivumeli umsekeli kamongameli welizwe ukuthi abe lesikhundla sokuba ngumphathintambo wogatsha lukahulumende. Lithi njalo umnumzana Chiwenga kwalwa lwazi olwaneleyo ngezempila kahle olungenza ukuthi abe kulesi sikhundla. Ibandla leli lithi Mnangagwa ubemele akhethe umuntu ongudokotela kumbe oyingcwethi kwezempila kahle. Okumangalise abanye ukuthi ngeviki edluleyo kudale le Politburo kuphume imbiko yokuthi uChiwenga engaba esebenza lenye inkokheli yezanu PF ukususa uMnangagwa esihlalweni. Lokhu kwabangela ukuxotshwa kwelinye ilunga ledaleleli unkosikazi Cleveria Chizema. UChiwenga ungene esikhundleni esithiwe ngumnumzana obhadaya moyo, yena oxotshwe ngumongameli Mnangagwa kumaviki asanda kwedlula esetheswa icala lenkohlakalo. UMnangagwa uthi ukhethe umnumzana Chiwenga ukuze akhokhele imizamo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kodwa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafa, uthi ngaphandle kokwephula isekelo sombuso welizwe, uMnangagwa ukhethe umuntu ovele ezigulela othona igijimela uyakwelatshwa kwele China.
I-Constitution yeZimbabwe, Section 106, Subsection 2, ayivumeli umuntu ongu-president or ongu-vice president ukuthi ephiwe ubuminista kuhulumende. Lokhu kwephula isisekelo sombuso, njalo kuyamangalisa ukuthi ubaba uMnangagwa ama-advisor akhe bamcwayisani. Kuyamangalisa mpela ukuthi uhulumende kaMnangagwa yena njalo yi-president yeZANU-PF uhloseni uma ezaphoyinta umuntu ovele ezigulela abantu. inyanga yonke uyapapa isiye China khathesi njobe China la ivaliwe siyamangala ukuthi uzabe senzani mbeyi kumthiya asikwazi into yokuqala uthiwe engakasiwo umuntu okwafundela ezebudokotela mbe ezesibhedlela mbe uba ngunesi nje kuba ngodali ngibona ngani kuphanana izikhundla ezizama ukuqinisa imilitary government kodwa kunganani uthiwe enga ngumuntu ogulayo ngumuntu ohlala vele ela isaka lamaphilisi siyazi ngesikhathi lesiyana besiyo lomkakhe kwakuthiwa uhlala vele ngumuntu ongani udakiwe ngoba ama drugs owanathayo anzima mpela
njengebandla baba mafa belikhangelela ukuthi umnankagwa akhethe umuntu onjani
sibona thina be MDC kungani luhlazo ngesihlobo bathi ingozi ngoba mbona ngani sefuna ukuqedisa abantu bakithi bonke ngomkhuhlane we-coronavirus lapha ede kufuna umuntu oqeqetshileyo ololwazi ngezempilo lokulapha lokuthungamela umuntu oqinileyo sonke nje siyagula kodwa phela ubaba le ulembali yokuthi seleminyaka vele esigulela yikho ke mbona ngani njengebandla yingqobe kubantu beZimbabwe ukuthi bakhangele sibili ukuthi kanti laba abantu sebehloseni bafuna ukufezani ngamadlwane nje into le ayisoze isincedise ngitsho i-coronavirus iyabilokhu iphapha isiyaphezulu abantu besifa izibhedlela zizavalwa abantu balapha eZimbabwe sekungani zintandane
umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje, isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ephendulana lesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, unkosazana Fatsai Mahere, enkundleni yokuxhumana ebulenjini eye-Twitter, uthe okwenziwe ngumnankagwa kusemthethweni. Ngomvulo umnankagwa ukhethe isotsha umnumzana Jasper Chimetsa ukuba ngunobhala kugatsha lwezempila kahle. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhe kwasukela ngo-1980 ilizwe leZimbabwe nxa lifaka umuntu kuba nguminista we-health kufakwa umuntu oqeqetshileyo kwezempilo ongudokotela. Akukaze kwadojwa nje noma yiliphi isotsha elikhulu noma ngu-vice president noma ngubani. Yinto esiqala ukuyibona le iveza ukuthi upresident kakwazi akwenzayo, iveza ukuthi upresident ulahlekile, iveza ukuthi upresident kaboni ingozi esiphakathi kwayo. Ngokuba phela nxa uthatha ufaka ukuthi we ngaphilanga kahle siyakwazi simfisela impilo enhle ukuthi alulame kodwa kwamanje kudingeka umuntu okhuthele ozagijima afinyelele kuyo yonke indawo akhuthaze amanesi akhuthaze odokotela akhuthaze izisebenzi zezempila kahle ukuthi abantu baphile kodwa nxa uthatha umuntu wehlulekayo uthatha umuntu ongelakho ukuqeqesha kuleyo ndawo hey kuyadlalwa ngalesi sikhathi kunokufa siyamangala ukuthi kuzanywani ke khona lapha into embi kakhulu leyo izavulalisa abantu phakathi kwe
Uchi wenga sesike sambona chothoza njalo eklolotela odokotela abakhalale umsebenzi esithi kabalalo lelo lungelo umbona esebenza kuhle labezempila kahle na
Hayi yena vela somuntu okhutheleyo ekusebenzeni kahle labantu angithi lisotsha impilo yakhe yonke wazi ukukhemanisa wazi ukuthi abantu bayafuqwa ngenkani ukuthi kuyakhulunyiswa nalezisebenzi ngendlela efanele yokakwazi ngakho ke lapha afakwe khona kafanelanga abe lapho la kancane kulo uminister the deputy minister ongudokotela udeputy minister wehealth nguyobe fana ukuthi angene abe uminister wehealth alinto vele ngudokotela kudingakala udokotela hayi izinto uzokudlala nje ngalesi sikhathi kunzima kangaka hayi bantu akasoza kwazi ukusebenza kahle lamanesi akasoza kwazi ukusebenza kahle lamadokotela akakuphiwanga lokho akakuphiwanga ukukhuthazela ukubekezela ebekezelela izisebenzi ngokuba libutho lisotsha
umnumzana Efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo
Ah
abaphethe intambo kanye labakhokheli bamazwe akumanyano weSADC bayahlangana namhlanje kulandela umbuthano wayizolo we-Organ Troika obuhlaziya indlela zokulondoloza ukuthula kwele Democratic Republic of Congo laseMozambique. ELeZimbabwe yilo ebelikhokhela umhlangano wayizolo oqhutshelwe ebulenjini owe-virtual meeting. Njalo amanye amazwe aphatheke kulomhlangano yiBotswana, Zambia, Tanzania, South Africa leMalawi. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngobudlelwano lamanye amazwe olweMinistry of Foreign Affairs and International Trade. Njalo kwenzakale abanye elizweni besithi kufanele umanyano weSADC lweAfrican Union uxazulule ingxabangxoza eziseZimbabwe. Kulandela ukubotshwa lokuchaywa kwabacatshangelwa ukuthi bebeqoqa ukutshengisela. Lokhu kwenzakale ngemva kwamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa izolo awukuthi uhulumende uzaqhubeka elondoloza ukuthula ngokubopha abamabandla aphikisayo labanye athi ngabahlamuki ngoba kuyibo abawisa umnotho welizwe ngezenzo zabo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda yena ogcizelela ukuthi ingxabangxoza eseZimbabwe ayikafiki ezingeni laleyo eseMozambique lapho kusokulabahlamuki abesiMoslem abedlulisa amalawulo kumbe eDRC okulempi yomndeni.
Ukuthi bangadingisa udaba lwama-human rights abuses eZimbabwe kuyikuthemba izinto elixwedayo ikakhulu khangelele ukuthi njengoba iZimbabwe kuyiyo engumgcinisihlalo we-Troika khathesi laba kade besenza i-activism ukuthi bamvule iZimbabwe amakhwapha bekhangelele ukuthi i-AfriSADC izathatha inyathelo eZimbabwe bakusuke bakhohlwa ukuthi iZimbabwe yiyo echaya i-Troika. So ke akusenzakalanga njengokufisa kwabantu labo kade befisa lokho. Siyakwazi ukuthi ama-liberation movements lawa yiwo a-influential i-Southern Africa. Kufanana nje labantu akade be-celebrator ensukwini ezidlileyo ukuthi uChakwera uwinile eMalawi sekuyi-opposition sebegosile ukuthi ikhathi kaChakwera ivele iziphathi e-liberation movement yajikobhanda okufa efana nezambia. Yikuthi abidlele ixegayo nje ukuthi bekukhangelele ukuthi iSADC ingadingi idudaba leZimbabwe. Ngokubona kwami nje bekuqakathekile ukuthi iSADC ikhulume ne-DRC kakhacabangele ukuthi bazakhuluma mhlawumbe bakhulumile ne-Mozambique kanye kule ndaba ezihluphayo khona kakhulu. Indaba leZimbabwe yiyo sinendaba zama-human rights abuses kodwa sasiye kunevu esenjengeMozambique ukuthi sekulempi sokukhala sokuthukhalisana abantu sebebulala.
Kumele kuze kufike kuliphi izinga ukuthi kuze kukhulunywe ngeZimbabwe. Awunyeke wathi kuqalisa njalo yini ukugcina kule ngxabangxoza emazweni okungafuni ukuthi kuhle kwesulwe kungamemetheki.
Ukuthi yena ubaba wabantwana kungutha abantwana unguye ugcinisihlalo weSADC Troika yena lo wasitshayayo. Sekunzima ukuthi sekuseka kuye ngoba nguye owathi vele etshaya abantu. Yikho ngithe ekucabangeni kwethu into udaba lolu sezaphambanisa sangananzeli ukuthi umnaotshela iTroika yena bengumnakagwa futhi nalo osehle wathi bona ababantu akade batshaya kangaphakitori sekafila lasesingaya khona esingakhalela khona uSADC levu ngoba kusekafinde wasasuke ekuthukeni. Bese kufithi udaba lokuqapha abantu kuyinto ebuhlungu kakhulu esihambelanga yenzakale kuyikuhlukuluza kwabantu ngamalungelo nokunyathelwa kwamalungelo abantu. Indaba leyo kayiqali kanye yayenzakala ngama-1980s esisuka ukuthi kuvele kuyinto eyiphatheni ekhuluka ikhona eqhazethi kwensadak esezuthu ngakho. So-ke asesedwa nje kumele sifale phansi engabantu bapolisi sizame ukuthi ukube sizana ngokuthi abanye ngabateroristi abanjenelokhu kwakusisindaba.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Yabo! Manje ke sikhangele lezi phuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi imbiko egcwele ebulenjini beinternet ethi umphathintambo wezomvikela unkosikazi uPam Chinguri ulegcikwane lecoronavirus ingamanga. Iphephandaba leChronicle lithi kulondoda oleminyaka engamachumi amabili lantathu odlwengule umzukulu wakhe oleminyaka elithumi lanhlanu 15. Undoda lo ongaqanjwanga igama njengendlela yokuvikela ukuvezwa kwentombazana le ugwetshelwe ukuhlala ejele okwenyanga ezilithumi lasithoba munwembili. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Sabona msakazi wami omuhle, hayi ukhuluma lomfana kaSoluso lapha ezimdabula, hayi into engenzakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokho okwenziwe ngabozomvikela ukuthi bevale imigwaqo. Ikuthi kuzanywa ukuthi amazwe wonke azama ukungenela kuphume yona izana uPF ikhitshwe, ikhitshwe ngamazwe wonke ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayisaba ukubulawa, bayisaba ukutshaywa. That's why bengake bekwanise lento okade umele yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo salibonani, sakubona msakazi omuhle linjani. Hey kubuhlungu kakhulu lokho kwenzeka kubantu bakithi, umuntu omnyama ohlukumeza umuntu omnyama, abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasotsha lawo sabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabhrugu lama amabhutsa abatshekile kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okutshaya amanzi, kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okutshaya amanzi ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma, omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngokusana okukhulumayo mphume enkayo kumanje nisegol.
Lapha ngalizwa abasakazi beStudio 7 ngoku khumayo. Kanti kahle kahle sicela lisibuzele bona abantu abazomvikela umkhokhelo wabo libemfonele limbuzo ukuthi abantu babotshela ukuthi why besitha bafuni ukusela oro abafuni inkohlakalo oro babotshelwa ini ukuthi bangakhuluma ukuthi inkohlakalo abayifuni. Ake ephendule kahle lapho simuzwe kahle ukuthi yena uthumela amasotsha ukuthi abophe abantu ukuthi benzeni abantu. Ungawubophela abantu ukuthi why besithi abafuna ukusela, wena ufuna ukusela ukugcwele uqhubeke khatha amasela la njani ke so befuna silwe phela manje sokumele kubulawane phela uma besenza kanje.
Injani msakazi igama uNkero ngokomoyo. Hayi mina engingakutsho nje kuphela ukuthi hey kubuhlungu kakhulu ukuthi khona abantu nxa besithi bayazwakalisa ubuhlungu bempilo ababuphilayo ezweni bese betshaywa ngamasotsha okungabantu okumele ukuthi bebeyazi. So hayi kunzima kakhulu ukuphila kulelanizwe, kunzima kakhulu.
Ngiyabingelela mina ngu-Alec Nyati. Kuyamangaza lokhu impela ukuthi abezomvikela bebophe abantu. Thina sazi umsebenzi wabezomvikela kuyivikela ilizwe ezitheni zangaphandle. Then amapholisa yiwo alondoloza ezomthetho. Kuyamangalisa lokhu, asikwazi ukuthi iZimbabwe ikuyiphi iplanethi lapho engenandaba namalungelo abantu, engenandaba nempilo zabantu, bona okwabo nje igamente laseZimbabwe lendaba nayo kuphela. Bangasutha bona balulame bona konke kuright, abalandaba nabantu. Kunzima kakhulu into eseZimbabwe, iyethusa, iyesabisa ngoba phakathi kwamazwe wonke iZimbabwe uphuma phambili la e-Afrika.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Hayi bantu bakithi siyabona ilizwe iZimbabwe isikwesinye isimo. Amgaba wayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo lokho. Yazi umnankagwa uyayangisa. And umnankagwa kwaqala uyazi vele ukuthi abantu abamfuni, abantu bayamzonda, abantu bayaminyanya. Ngendlela nje abantu asebephiliswa ngakhona. Ukubhidliza ibandla le-MDC, still uyehluleka. mnangagwa. Umnangagwa kube ngangumuntu ofundileyo, kube le mali abhizi ngayo eyamakhomishini esenza lezi zinto ezingabonakali ukuthi wenzani. Kube ngayiyo imali yokuthengela abantu ukudla. Ukusaba umkhuhlane kwenza kuphela. Abantu vele still bazibulawela iZANU-PF. Umkhuhlane lo maybe se kungenzeka uqanjelwa umbanga ukuthi abantu bayakhuphuka, uyakhuphuka. Kanti abantu bachekwa ngani? Ngoba imali yonke bayitshontsha. Bayehluleka akula izinto zokuvikela lo mkhuhlane, abantu bazivulayela indlala ngapha, abantu bavalela izindlela.
Oh, salibonani basakazi bam Studio 7. Igama lami uNdodana Ndlovu, ngokubuya mbuye enkaya egonya. Basakazi bami, mina kakhulu ngokuhlala ndlini lapha eGoli kwamanje, isituation ikakhulu ngathi isimo sisekhaya asijabulisi neze, sisuka sisikhumbuze izinto besisitshelwa ngabantwana nento kade sizibona isikhathi sikankomo ongesikamgabi. And njalo manje lokho esikubonayo mbona kuwesi, ngoba ngathi uyakubhekisisa lo muntu usenothi mfuna ukufa mbakhawulisile bethi besibebengcwaba, kodwa lami mbakhawulisile. Kakhulu nje emandebeleni ngathi uyobheka sokuyilokhu akuthi kuyathunjwa ukhulume ngezansi sisaba, sokusimeni segugrawundi ongakuthi asinankululeko elizweni, sibe sesivuza ukuthi kathi manje sokhululeka nini thina nje amaZimbabwe.
So impi sokukuwe wena ofakwe impamo uthi lawo ubisela ngaziphi indlela, ngoba siyimpi le labo nto abantu bayathathwa bephutshwa belinyazwa senze njani njani. So sokukuwe wena ukuthi ubisela ngaziphi indlela, ngoba yimpi phela lolwa nawe nxa ekutshaya ukutshaza kugade phezulu. Yiwumbono wami ngilawo, singakhuluma sithini sithini sicine sesisola le radio yethu ukuthi ayilancedi iStudio 7, ngoba kuphumba ukukhulunywa kungelampumela. Kodwa thina sithi esingelampumela, ngoba le yimpi ayisadingi ukuthi ukukhuluma, sidingi action ukuthi nje wazofaka isibhakela wena wenzani.
Sabona msakazi wami omuhle, hayi ukhuluma lomfana kaSolo kuso lapha ezimdabula, hayi into engenzakala msakazi ukuthi kuze kulunge konke lokho okwenziwe ngabazomvikela ukuthi bevale imigwaqo, yikuthi kuzame ukuthi amazwe wonke azame ukungenela kuphume yona iZANU-PF ikhitshwe ngamazwe wonke, ngoba abantu baseZimbabwe bona bodwa bayesaba ukubulawa, bayesaba ukutshaywa. That's why bengake bekwanise lento okade umele yenzeke. Ngiyabonga msakazi.
Yebo, salibonani. Sakubona msakazi omuhle linjani. Hey, kubuhlungu kakhulu lokho kwenzeka kubantu bakithi. Umuntu omnyama ohlukumeza umuntu omnyama, abantu abangelalutho bathuma abantu abangelalutho behlukumeza abanye abantu abangelalutho abahluphekayo. Amasotsha lawo siyabona alalutho ayayihluphekela nje abanye amabrugu lama amabhutsa abatshekile, kodwa sibabona behlukumeza abantu. Kodwa kukhona okuchaya amazi, kungenzeka ukuthi phakathi kuZANU-PF kukhona okuchaya amazi, ngoba abanye befuna ukuthi kugconwe omunye besephuma, omunye besengena esikhundleni. Ngiyabonga ke ngokusana okukhulumayo mphume enkaya kumanje nseGoli.
Bekungamazwi enu lina balaleli bethu eliwathumela nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lisithumezele imilayezelo emfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala yonke. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, izigaba kumbe ama-states athiwa alenani labantu abalegcikwane elikuzinga eliphezulu sezingamachumi amathathu lane 34. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umongameli Donald Trump ephikisana leziphathamandla azikhetha ukuthi zikhokhele ikomiti yokulwisana legcikwane le-coronavirus, athi sokulobubelo zona iziphathamandla zisithi ilizwe alikafiki kusimo sokuvulwa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe umnumzana Pete Ngcobo ukuze sizwe umumo walapho akhona esigabeni seMaryland.
Okwamanje igciwane liyala liqhubekela lesiya phambili yonke indawo eMelika, lathi khonapha eMaryland ebingani ike yehlambijana kulezi suku, bathi amanani abantu abanjabe legciwane liyakhuphuka, likhuphuka nsuku zonke. abantu nje sonke sihlale levalweni sizama ukulandela lokho abasitshela khona ukuthi sikwenze singakwenzi sigqoke ama mask lokuhlala nje sikhathana khathana labani
kukhanya sokulokuphikisana kweziphathamandla zikamongameli Trump laye umongameli Trump ngokuthi ilizwe livulwe izikolo zivulwe labantu babuyele emsebenzini ubona ungani kuhamba njani la
akakuvulilizwe ngibona ngani ikuzikwaza ngomkhonto wethu umongameli Trump uthi abantu bavule bavule isikolo kodwa wonke abalolwazi bathi lokhu kuzenza ukuthi into sesabeke kakhulukazi isibonelo lapha bakhuluma ngendawo eseGeorgia duze ledolobho lakhona likhule leAtlanta ngibonani babizwa ngokuthi iQueen Anne County lapho izikolo ezivulwe khona ivikile ngakapheli nje bathi nani labantu asebebanjwe ngomkhuhlane uyi 260 loba nje bonke bengabanjwanga kodwa sebecela ukuthi behambe bezivalela kude labanye bonke abantu labo sombo nani nxa ekhuluma ngokuthi kuvulwe ufuna nje lapha kuyabe kusuchitha abantu abaningi bazaba lomkhuhlane ikanti abanye baza bangasichiya njalo awuqathele ukuthi akumele ngasikhohle ukuthi abantu abesikolo bahlale ezindlini labazali abanye bahlala la labogogo labokhula sebekhulile bathi igciwani ihlasela kabanzi laba bangani sebekhulile so umntwana engahamba esikolo ethola igciwani yakwanisa ukuthi umntwana yena yabe engabonakala ukuthi uyagula kodwa nxa sebuya ngkhaya esefike edlulisa lelo gciwani kubazali labogogo labokhulu kusuka ke lapho kube yingozi enkulu
Umnumzana Pete Ngcobo isizalani seZimbabwe esihlala esigabeni seMaryland ngapha kwele Melika. amandebele ingoma kazinja ziyamluma isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba ukukhethwa kukamsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi adonse amajogwe amabili lelokuba ngumphathintambo wezempilakahle kudala inkulumo abaphathintambo besadak bayahlangana njalo lamhlanje kulandela umbuthano wayizolo organ troika kodwa udaba lweZimbabwe alukho kuluhlu lwenkulumo Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com